Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga jonga kande miri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Olamukelayo ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 25 Mfumfu 2022 ngugaino kumede sayidi. Endabeni zethu lamhlanje.
Business wise it just crippled us. Ukuthi dina siyenza ama transactions engaphandle kwelizwe.
Abantu abaningi batshengisele emgwaqweni namhla eZimbabwe besola izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF.
Ayisiphume siya ngapha ama-sanctions kungela mali lokhuze nsingela freedom eZimbabwe.
Kodwa kulabanye abathi akumelanga zesulwe izijeziso zenotho lezi. Kule ntatheli izindaba esezibumbe inhlanganiso ye-Journalists for Economic Development. Ibandla leZANU-PF selilungiselela umhlangano walo omkhulu owe-Congress. Zonke lezindaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Kulabanye abantu abatshengisele namhla eHarare kobulawayo eGwanda lezinye indawo bekhonona ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. Lolu suku olwafakwa inhlanganiso ye-Southern African Development Community olokulwisana lezijeziso lezi phansi komkhankaso olesihloko esithi Anti-Sanctions Campaign. Kwenziwe phose okufanayo eGaborone kwele Botswana. U-Ezra Chisa Sibanda usethulela lolu daba.
Abaphatheke emkhankasweni lo bathi izijeziso lezi zibhidliza umnotho wakweZimbabwe. Inhlanganiso ye-Southern African Development Community layo ithi kumele zesulwe izijeziso lezi ethi zibisela emuva eleZimbabwe. Kodwa le Melika lethule umbiko eHarare lisithi izijeziso zenotho azilani lokugukudeka kwemali yeZimbabwe. Imithetho yokwenza kube nzima ukuvula amabhizimusi elizweni, izivumelano zama-contracts ezenziwa nguhulumende labanye abantu abalezimali ezingaqedekeliyo, njalo lokwebiwa kokwenjiweyo ngamanye amazwe labosomabhizimisi. Elebhilithane lalo lithe lona lafakela abantu abahlanu kuphela izijeziso zenotho. Loba kunjalo batshengisela abantu phandle kwesigodlo seMelika eHarare emgwaqweni kobulawayo eGwanda namanye ke amadolobho. Bekuhlatshelwa kukhiywa kuphothwa emgwaqweni kobulawayo ngabatshengiselayo laba bethi izijeziso zenotho kazesulwe. Abatshengiselayo laba bagqibe umkhankaso wabo esithithini sikaloliwe National Railways of Zimbabwe, lapho izikhulumi zonke zikhuthaza amazwe entshonalanga ukuthi kabesule izijeziso lezi ngoba zibulala eleZimbabwe. Omunye wabo ngupastor Hobe oye-AFM Church okhulume emele amabandla ezenkolo.
Being fed by pastors of various churches. I stand here today being fed by evangelicals, being fed by traditional churches, being fed by Pentecostals to come and speak on the effects of the sanctions on us as the church.
Omunye osola lezi jezo umfundisi David Moyo.
Njengomunye wabafundisi lapho ngithi le into imbi kakhulu. Sesibonile ilimaze, we can't even do izinto business wise it has crippled us. Ukuthi dina siyenza ama transactions engaphandle kwelizwe. Sokunzima sokufanele ukuthi uzocela umakhelwane ukuthi bekwenze. Zonke izinto esizenzayo ngithi zinzima kakhulu. Le bantwaneni bethu sesikuthola kunzima ukuthi bezihambele nje kalula beyenza izifundo zabo. Yeah, yikho kusilimazileyo.
Bekule baningi abasakhulayo kulomkhankaso. U-Ushe Jena lilunga lebandla leZANU-PF eyilo eliqoqele umkhankaso.
Abuye sibone kufanele especially thina amayouth njengentanga yabancane abasakhulayo. Sibonile ukuthi ilanga yokuthi silisapote ukwenzela ukuthi ama-opportunity avalekileyo thina sithumela kuma-western countries ukuthi babone ukuthi abantu abasha siyakhala kakhulu basivalele ama opportunity sicela ukuthi abantu kusebenzelana ngamanye amazwe like ama industry ethu avalile sinandile ukuthi ama youth amaningi awasebenzi
ababalisi labo bebekhona bebhikitsha kulomkhankaso unkosazana Beauty Moyo ngumbalisi uthi laye osekela uhlolo lukamongameli Mnangagwa olwentuthuko kuhlelo Teachers for Economic Development
nama Teachers for Economic Development ngoba at the end of the day thina we used to survive on our salaries but that one is no longer the thing
ngoba kunje i-economy yabona ukuthi akuhambi asitholi imali esiphilisa ngenxa yama-sanction konke vele ukusukisela kuma-sanction ukuthi i-economy yethu ibe njani so vele kuyasi-affecta
asitholi imali eyanelayo into ziyadura kusekuphele kuhamba abantwana ezikolo bayafunda baqede lapho baphenduke bathengisa amatamatisi
kodwa unkosazana Sanazile Nkomo ohlala koBulawayo uthi izijeziso zenotho lezi akumelanga zesulwe ngoba abantu bezimbabwe bayahlukuluzwa
hhayi siphume siya ngapha ama-sanctions kungela mali lokhuze nisingela freedom ezimbabwe kabalungise kwalapha kuqala ezimbabwe kuphelile ukuze i-tribalism evele ikhona khonapha ezimbabwe yemele iphele kuqala yela kumele kuphele kahlazi ama-sanctions
amazwi kamankomo asekelwa ngumnumzana Jabu Ncube othi uhlupheke kakhulu lokho lezimbabwe lathola uzibuse
ama-sanction ahlale nje khona kade sibaqamula abantu izandla egwanda bengenela abantu dododuke batsha ethi ama-election azabe free and fair akulo aza free and fair election enkadisa kusebenza ngize umntana bami sebezisebela abazulu lokhu kunje akulanto entshintshileyo kati likhalelelani ukuthi kuthiwa ama-sanction athitsheli ukwenzayo
umkhankaso wokulwisana lezijezo zenotho ezafakelwa inkokeli ebandla lezanupf ngamazwe entshonalanga usekelwa yinhlanganiso ye-southern african development community njalo uqhutwa mnyaka yonke lesi sikhathi ngiyimela istudio 7 koBulawayo ikhameramu ezra chisa sibanda
kusenjalo kulehlengana labezimbabwe ebelibuthene ehofisini yommeli welizwe leli eHaberoni namhla benanza usuku lokukhankasela ukwesulwa kwezijeziso zenotho olwe-SADC Anti-Sanctions Day. Intatheli zindaba yestudio 7 umqondisi Dube ungenele lo mbuthano waqoqa lolu daba.
Izikhulumi ngobuningi kulombuthano kade zilomlayezo othi kumele zesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli ebandla lezanupf ngamazwe angentshonalanga kodwa kumehluko leminye eminyaka iningi lezikhulumi kade kuyizalwane zezimbabwe ezihlala eHaberoni. Umsekeli komela izimbabwe leBotswana umnumzana Witness Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi usuku lolu luqakathekile ukuze kufakwe umfutha kumazwe ethesa abanye bezimbabwe izijeziso zenotho.
So leli langa waba lilanga abathi bona amazwe akuleningizimu kweAfrika ahlangana bambisane athi wona no izijeziso zenotho ezafaka kweZimbabwe kazisuswe izijeziso zenotho lezi zafaka eZimbabwe kazincedi lutho kakukhulunyisane izijeziso lezi izijeziso ezingekho emthethweni ngoba kazange zivunyelwane ngaphi enhlanganiseni yomhlaba wonke esithina ngesilungu United Nations.
Umnumzana Sifa Sithuma obemele i-diaspora community uthi sesifikile isikhathi sokuthi amazwe entshonalanga esule izijeziso zenotho lezi.
Iminyaka isimnengi lokho kukhulunywa ngendaba efanayo endakulamehluko lamazwe nalawo EU labo America labo bakhanya kakuba change i-campaign naleyenzakalayo. Ngibona ngathi iZimbabwe simele ikhangele ku-different direction. Who are their friends? Ngoba nokuzwanana lawo. Rally abantu amazwe nalawo akube yiwo lawo kabuye strong ekhanya ukuthi azonceda not ezo iwona lawo.
Umnumzana Njabulo Ncube ohlala eHaberoni ongene lo mbuthano lo laye ukhala ngezijeziso lezi.
So ku-affecte kwancindezela uzulu wonke weZimbabwe ngezindlela ezihlukeneyo. Abanye abaphumileyo khonapha lanxa bengaze bafe befe bengaphandle kwelizwe. Kunzima njalo kuyadula ukuthi sithi repatriate ama-bodies back home. Abantwana bethu they've lost i-identity kabakwazi lokuthi izihlobo zabo ngoba nekhaya kube kanti economically vele sokusi-affectile ngoba kasikwanisi ukuthi sibe at par lamanye amazwe ukuthengisa nokuthengiselayo.
Osakhulayo leminyaka yamashumi amabili lantathu uNolwandle Ncube uthi phose impilo yakhe yonke useyiphilele eZimbabwe lingaphansi kwezijeziso zenotho. Uthi lokhu kwenza ukuthi abasakhulayo bazibone bempofu kulabanye babo abasemazweni angumakhelwane.
Iminyaka engu-23 Nxathi lapha khulunywa ngama sanctions namhlanje. Mina as I'm 23 years, that means iminyaka yami iphose ilingana lama sanctions. So isikhathi sonke sikhule sicabanga ukuthi maybe this is normal, kanti ke hayi, izinto ezenziwa ngabanye abantu kithi. So right now ngokukhula ngikhulela elizweni elingasilo lakithi, nginanzelela ukuthi thina njengabantu basekhaya amaZimbabweans asinama opportunities anjengakwamanye amazwe.
Izikhulumi zakwamanye amazwe kade zimbili kuphela lonyaka ziyigoqela umela ilizwe leCuba kule Botswana umnumzana Orlando Alvarez kanye lomela iSaharawi umnumzana Mohamed Samba. Alvarez uthi njengabantu beCuba bayazi ubuhlungu obubhekane labantu beZimbabwe ngoba labo ilizwe lalo lingaphansi kwezeso zenotho.
For 60 years now, Cuba has lived under a harsh economic, financial and commercial embargo.
Okweminyaka eminingi eCuba liphila ngaphansi kwezijeziso zenotho ezafakwa ngeUnited States. Lokhu ngokufanalo okwenziwa elizweni lenu. Izijeziso lezi zayalwa ngamanye amazwe kodwa ziyafuqwa kuphela.
USamba yena uthi bazaqhubeka bemele eZimbabwe kulezijeziso zenotho kumbe zingekho. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Kulentatheli izindaba esezibumbe inhlanganiso ye-Journalists for Economic Development ebizwa njalo ngokuthi yi-Journalists for ED. Kubikwa ukuba intatheli izindaba ezedlula amakhulu amahlanu zifakwe kuqembu leli izolo abanye bengazilutho ngakho. Abakhokhela iqembu leli bathi bafisa ukuthuthukisa intatheli izindaba okumele njalo zithaphe izindaba ziveza ukusekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, okhangelelwe ukuba uzancintisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Umnumzana Nick Mangwana, umabhalane omkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko, utshele iStudio 7 ukuthi sebebikelwe ngeqembu leli elizasungulwa kusemthethweni kunsukwana ezilandelayo. Umsakazo weVoice of America uthi intatheli izindaba zeVOA Zimbabwe Service kazilani leqembu leli ngoba zona zithapha indaba ezilohlonzi njalo azidlelani lohulumende. Umnumzana Njabulo Ncube, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabahleli bezindaba ezimeleyo eZimbabwe Editors Forum, utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kuyamangalisa okwenziwe ngababumbi ababumbe leli qembu.
Ngiyangikhona yasimangaza ngoba nami ngithe mvuka ngabona semfakiwe ugroup yena leyo. Angazi ukuthi u-administrator wangikhona ngubani nokuthi inamba yami ithethe ngapi. Abantu abaningi bayakhonona ukuthi kali uhamba njani sephonge ufakwa emagroupini abangawaziyo. Kodwa abantu intatheli izindaba eziningi ziyatsho ukuthi khona ngani yenzele ukuthi bethusile abantu njengoba sikhangelele ukhetho oluzayo. Ngomnyaka ozayo
ngabe
thusa ukuthi ngabe kunamaqhinga ukuthi khona kufanele bebhale bebesakaze kuhle ngomongameli akuya bethusa abantu babuthu.
Manje akuphumeki yini kuqembu leli?
Akuyaphumeka, angisho anti ulala ulungele ukuphuma kugrupu kodwa akulula kulabo abasebenzela amaphepha kahulumende labasakazela ZBC ngoba ngakhanya bephuma kwahle ukuthiwe wena awuthakazeleli umongameli. Abantu sebesesaba ukuthi bayalahlekelwa imisebenzi. Intatheli izindaba ziyakhala kodwa ziyesaba ukukhipha inyembezi ngoba inyembezi zingabonakala kuyathiwa khona abasapota iqembu eliphikisanayo.
Kodwa uyibona njani injongo yabo yena leyi yeqembu leli?
Hayi, injongo yeqembu leyi nje mina lapho engihlezi khona ngangikubona ngabantu abathathekileyo bebona ngifonwa amanye amaqembu onke athi for ED ngawinzi for ED lokulalokhu.
Umnumzana Njabulo Ncube ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabahleli bezindaba ezimeleyo eZimbabwe Editors Forum. Sixoxe la eseHarare siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Mnashe Mthutsa okubandla leZANU-PF.
Kuchethi kusikhathi sikamgabe i-leadership kamgabe ibuye i-indigenization and economic empowerment. Kuchethi kungena u-president Mnangagwa ubuye elohlangothi ele-economic development. So ungananzelela ama-organizations amaningi that have been created ngama-organization a-creatwa ngokuthi bona bathi hhayi sihambelana ngombono nesibono sika-president othi yena iZimbabwe ayibe economic development mhlawumbe singaya phambili njengelizwe. So nxa ngibona kulabo nurses for economic development or teachers for economic development, journalists for economic development, I think it's just an agenda setting ekhona nje elizweni ukuthi wonke umuntu uyavuma kuhlangothi abakilo lona, whether ujournalist, whether umbalisi, whether uyalima, ukuthi hayi sonke sikwenzayo sikwenzela for economic development. Ngibona ngani yikho okwenzakalayo kathesi. Yes, economic development attribution yakhona iba ngu-EP. So kungani kukhuluma ngelizwe lomuntu kodwa
sikhuluma nge-economic development. Yes, yabona kule group entsha kumbe ngithi iqembu elitsha okuthiwa journalist for ED elibunjiweyo, kulabantu abathi bapho kuphoselwa phakathi. So abantu abafoswa yini kumbe ababanjwa ngeganyavu futhi angena khona ngenkani?
Nxa ufakiwe endaweni ongafuni ukuba kuyo uyaphuma ke. I think into enjalo ungabona la ukuthi kunje wena ujournalist ungabona sofakiwe egrupini enjalo. Aso whether ngifake ngenkani kumbe ngenze njani, wena nxa ungafuni endiyaphunga ukuphuma ungabi phakathi kwakho.
Umnumzana Munashe Mthutsa ubandla lezanu-PF sixoxelaye eseHarare. Ibandla lezanu-PF lithi amalungiselelo omhlangano walo omkhulu weCongress asesemaphethelweni njalo uzaqala ngowePolitbureau kusasa kulandele weCentral Committee ukuthi omkhulu wokukhetha abakhokheli uqhutshwe ngolwesihlanu. Lokhu kuvezwe ngumabhalane waleli bandla umnumzana Obert Mpofu otshele iStudio 7 ukuthi akusiqiniso ukuthi kulokubangisana isikhundla phakathi komkhokheli weZANU-PF uMongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Njalo izigaba zonke sezikhethe ukuthi uMongameli Mnangagwa aqhubeke ekhokhela. Asizweni umnumzana Mpofu echasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Nokho sesiqedile konke okumele kwenziwe Sithandekile. Amalungiselelo akhona wonke ade sihlangene sitshengisana ukuthi i-department ye-department eyanikwa umsebenzi wokuthi ilungiselele i-Congress le enkulu kangaka basinike i-report yabo. Konke kukhanya sekulungisiwe and sesikumele sesikulindele nje ukuthi mhlangano uqalise kusasa njengoba uzaqalisa kusasa nge-Politburo. Kusuka lapho ngolwesine sesiba le-Central Committee lomhlangano omkhulu uzakhona ngolwesihlanu. Isikhathi sile mhlangano izulu zonke lezi izolo nje ade ngikhokhela imihlangano e-coordinator khonokho amalungiselelo e-Congress and yiwo umhlangano oqedise konke ongabe kufunakala ukuthi kwenziwe. Njalo ngishuthisekile nakukhokheli bonke kushuthisekile ukuthi hhayi sesingaba kumumo wokuthi sesiredi ukuthi singaqalisa nge-Congress yethu. Namhlanje nje ababizi abafaka izakhiwo nalokho kumele kwenziwe elofizweni kuvenyu njengoba ivenyu zaba e-HICC e-Sheraton. Konke okumele kwenzakale khona sekwenziwe. Lokho kuzalandelwa imihlangano le engitshele ngayo ezaba le program agenda.
Kulabo abangakwaziyo ukuthi umhlangano lo ngowani esingathi kumqoka okuzayenziwa kuwo yikuphi ngaliphi la?
Umhlangano lo ngomkhulu kakhulu kubandla leZANU-PF okuthiwa yi-elective congress. Izakhetha ubukhokheli obutsha obuzakhokhela iparty iZANU-PF okweminyaka emihlanu ezayo. Yiyo njalo ezabuya lezinqumo ezizatshengisa indlela okuthiwa i-roadmap ezasetshenzwa ngayo kwiminyaka leyo emihlanu esizinike yona. Njengoba sithi i-elective congress kuzakhethwa u-president, kukhethwe abasekeli bakhe, kukhethwe ama-politburo ama-central committee members, kusiba njalo kusiba njeyana. Yikho uqakathe okwedlula yonke imihlangano esiyenza lokuthiwa ngama-conference. Kukhangelekile ukuthi kuzabonakala imisebenzi enzwe yiphathi kwiminyaka edluleyo emihlanu njalo nalokho esifuna ukukwenza iminyaka emihlanu ezayo. Kodwa sile njongo yokuthi khona okuthiwa yisini ethi khangele inotho lokuthuthukisa izigaba
ezindaweni ezijeneyo kungathiwa ngamuntu kumbe isigaba ngaphansi.
Kuleminye imbiko ethi kungabe kulokungazwisisani phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Chiwenga, kukhona yini elikwaziyo njengebandla ukuthi yena thathe lesi sikhundla?
Leyo imbiko ezivela kulabo abasizondayo, kulabo abantu abahlala bedilisana lathi, akulakuxokozela, akulakuxabana phakathi kobukhokheli bethu, phakathi kwababa uMnangagwa lobaba uChiwenga. Izifiso zabantu laba abangazwisisi ukuthi iZanu-PF isebenza njani. Ngikhuluma kunjenjenje, yonke amaprovinsi jikelele athi ubukhokheli obukhona obukababa uMnangagwa yibo ubukhokheli abafuna buqhubeke busiya phambili.
Lo ngumnumzana Obert Mpofu, umabhalane webandla leZanu-PF, obexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Umumo wezomnotho eZimbabwe uqhubekela phambili usinda abanengi, abantu bakhala ngokuselakala kwemsebenzi noma ilizwe ligcwele abantu abafundileyo, osokusenza ukuthi wonke umuntu azame ukuthengisa impahla etshiyeneyo kumbe ukudla. Ingcwethi zithi kuzathatha iminyaka eminingi ukubana lowo mumo uguquke, ngoba kuvele kufanele kulungiswe inkokheli yelizwe. I-Studio 7 ixoxele umnumzana Bulisani Ncube, usomabhizimusi wakobulawayo ngalolu daba.
I-economy yeZimbabwe iyaruha ngoba ayinandeli i-basic economies okwenzakala kwamanye amazwe, kuyukuthi uyabokhuluma ngokuthi ye i-economic fundamentals ezenza ukuthi izinto zihambe zithi zithi. I-economy yeZimbabwe ihlupha ngokuthi lilizwe lamagwedla nabanye nje abantu abazithovela amakhaya. Nxa abantu bevuke abavuki becabanga ukuthi bayarun ama-business using conventional ways esijayele, hhayi bavuka nje besiya emakhasini likho engabuzi.
Liphila njani-ke xa ungakwazi ukuthi kusasa kuyavuka kumi njani?
Abantu sebajayela, like engikuthoyo ukuthi kusemakhasini. Nawe nxa uvuka ekuseni uyavuka udinga ukuthi uyakufikisa amakhasi lapho zaniyashova khona, ubona ukuthi kwenzakalani. Engcenye ilanga liyathi litshona ukume lokungaphuma la, ngoba phela nxa sikhuluma nge-conventional business kayisekho, ngoba akunga-conventional economy. Uyabona, ilizwe lethu is now made up of ama-economists akubiza ngokuthi ngama-rent cards aba-abitrekwa yikho kuma kwelizwe. So kuze kungumbindi nje wabaphandle, akulamuntu ongathi wena low, ngoba hanti abona ukuthi nxa ukhanyele into yonke, akulamuntu ongathi wena ngithenge ibhokisi leli nge-10 cents, i-markup yami 15%, i-markup can be anything even 100%. Ezonge zitholile umuntu ozavuma ukuthenga ebetrayi, yiyimpilo yangkona.
Manje ubona kuyinto elingaphila layo okwesikhathi esingakanani, ngoba lokhu sokuqhubeke okwesikhathi eside.
Kuzathatha isikhathi eside ukuthi kudlule, ngoba ayisikho phela ukuthi okwinto lokhu kwenziwa ngabantukazana kuphela, kwenziwa nguye wonke muntu. Abantukazana sebakujayela njalo, sokukhanya ngathiwa yinto nje enormal. Kwamanye amazwe abangakukhangela bethi lokhu ku-abnormal, lapha thina ngathi kukhangele kunomali. Namana kunomali kithi ukuthi umuntu umbone ethole umxhala wemali ehlezi esitridini eyithinyile. Wena khona ngae-America that would be very abnormal ukuthi umuntu yabe ethole large quantities of money ethengisa esitridini, ethengisa imali, not ukuthi ethengisa ukuthi kade ethengisa lokhu sengenza imali. So kithi i-part of us sokunomali.
Nxa sikhangela ukuthi umkhonomi uya ngaphi, uthe wona kuzathatha isikhathi ukuthi into zibe normal, ukhangela isikhathi esingakanani?
Okufunekayo angithi abamele babulungu ngabazimise nangokulungu, yikho kuzathatha isikhathi eside as long as abamele bekulungise bengazimiselanga ukulungisa njengoba kuyisimo sezinto kathela. Kodwa mhla bezafuna ukukulungisa, akuthathi isikhathi eside ukuthi kulungiseke, ngoba angithi angithi ukuthi ngintweni okwakho nje yikungena ipholisa lenza okumele likwenze, ikhodi yenza okumele ikwenze, ujaji
ezokumele akwenze kuphela nje onibeyo owekumthetho ajeziswe ngokufaneleyo kodwa kwakhathesi akulamuntu ojeziswayo as long as uyemali yakho njalo leyo mali ukuthi uyithole njani akudingeki ngoba kalesi kakho ongathi yena uyabona nansi ndlami le emahlamhlophe ngiyitholese nansi imali ngeza imali laphana kuhle ngayilandela nansi ngathenga indlu uyilandele nje uyibone nje ungatholi okungcolileyo kumbe ohamba nge-Honda City abantwana labo ahamba nge-Honda City kakho ngakunika nje just i-paper trail yokuthi imali yakho lakabe njani konoku ukuthi kulungisekwe kudingeka abantubukayo ukuthi bathi hhayi okufikile ecineni benze okumele kwenze
nxa usitsho njalo sesikhangela ukuhlawula ama-taxes kusho ukuthi kule mali eziningi ezilahlekayo ezingabhadalwayo ngabantu
abantu benza imali bengabhadali i-taxini khona otobhadala i-taxi wona la amakhampani amalithwana amakhulu alandelekayo but iningi akubhadali i-taxi abantu abayebi benza imali akubhadala i-taxi nxa uyi-gold dealer uhambe usiyathenga i-gold idula ithengiswa ku-black market uyabhadala kubani i-taxi irekhodi yakhona ingabi akula rekhodi but okwenza konke khonokho kungalungiseki yokuthi laba kumele bakulungise abazimiselanga ukuthi bakulungise
Umnumzana Bulisani Ncube usomabhizimusi exoxayo kobulawayo ngocingo. Isizalwane zeZimbabwe eziphila ngokuthengisa imizimba eJohannesburg zithi sezisebenzela evalweni ngemva kokubulawa kwabathengisa imizimba abayisithupha okungabantu abacabangela ukuthi iningi labo ngabeZimbabwe.
Abaphila ngokuthengisa imizimba laba endaweni ezicajileyo lemnyameni baphumele egcekeni lamuhla betshengisela eJohannesburg Magistrate Court lapho bekumiswa khona ngokwesithathu owesilisa owetheswa icala lokubulala oyedwa obesifazane laba. Bathi impilo zabo asaphephanga ngemva kokubulawa kwabanye babo. Izidumbu zabayisithupha zatholakala kwenye ikampani ekhanda imota sezonakele. Esinye satholakala ebhimu, esinye sitshwadikwe phansi kwezibi, ezinye zifihlwe emoteni ezolungiswa. Owesifazane weZimbabwe laye owenza lo umsebenzi ongathandanga ukuvezwa igama, utshele iStudio 7 ukuthi sebesebenza bethwele amathumbu ngezandla.
Into esifuna yi-justice, traumatizing. It is always there every day and night, right? So there's nothing we can do but the workers must work.
Omunye weZimbabwe njalo utshele Studio 7 ukuthi abathandabuza ukuthi iningi lalabo abafileyo izizalwane zeZimbabwe njengoba kusaziwa ukuthi lo owetheswa icala ubehamba ezingela abeZimbabwe ikakhulu abakhuluma ulimi lwesishona. Kodwa ke le yinto engazange ifakazwe amapholisa labajujise.
Oh lento yenzakele lapha ibhlungu kakhulu ngoba ubulela abomama ama breadwinners abantu okumele besupport ifamily. Sila ngomsebenza kusithanda but kufuna ukuthi imuli zethu ziye esikolweni zingafani nathi abantu abethu singabengame emgwaqweni njengathi besiphakamisele phephambili ngoba manje siyakhula sibadala
esinye sizalwane sakwele South Africa laso esingathandanga ukuvezwa igama sithi akuziseki ukuthi kungani umuntu ezakhetha ukuyabulala abantu abaziphandelayo njengaye wonke umuntu
sicela ukuthi nje uhulumeni nje asibekelele sina ezama sex workers asikad in terms especially in terms to when it comes to amapolice sicela ukuthi amapolice asize
isikhulume senhlanganiswe sisonke National Sex Workers Association umnumzana Kahleko Rasebize uthi ukuzalamulela abathengisa imizimba laba yikuthi bavunyelwe ukwenza umsebenzi wabo okusemthethweni.
Bafanele ba decriminalize i-sex work. Let the people ba enjoy the full constitution ye country. I thank you.
Umthetho wandaba namuhla uzokunengi ngalo oyetheswa icala lokubulala oyedwa obesifazane laba. Ngowesilisa oleminyaka engamachumi amabili. Igama lakhe uSifiso Mkhwananzi. Uye waqanjwa ngabanye njengomuntu oseke wazama ukubulala abanye babo baphunyuka. Yena ke uthe ufuna ukufaka isicelo sokuthi icala lakhe lithethwe phandle kodwa sikhulumele seviyo labachuchisa unkosikazi Phindi Mjonondwana uthi bazaphikisana lesicelo lesi.
Ngakho abantu ababhekane namacala okuhlukumezwa kwabesifazane lawo macala njalo siwathatha sirasi kakhulu si-NPA.
Umsolwa ukhangele lokuthi aphenduke emthethwandaba mhlaka 31 Mfumfu ezofaka isicelo sakhe se-bail. Melestudio 7, Johannesburg, South Africa, Thuso Khumalo.
Siyabonga Thuso Khumalo, olivalelisayo ngugeyino kumede sayidi.